njoba ngihlala ngisisho ilizwe lethu lipractisa lokho esikuthi i-democracy okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani akula nto embi ngakhona ukubakwaliswa umongameli wazikhulumela ukuthi hhayi yena usenele ngo-2028 kodwa-ke abanye abantu babathi hhayi bona basenyeni ngabo uyaqhubeka so yimbono yabo osokusele yinto ta ubona kanti bona kwenzeka kanjani-ke khonoko kuphela kodwa-ke ukuba le mbono etshiyeneyo vele kuyavunyelwa ngoba ngithembe yakwazi ubana likhona eliyiqula kwalaba phakathi kwe-ZANU PF abangavumelani lakho abanye bavumelani lakho yikho oku-health in any organization ukuthi ona vele abantu asoze bababona ngelisho elifana naye asoze bacabanga imicabango efana naye kuzatshiyana lapha nalaphana osokusala kuphela ikuthi khona siyenzelwa kwalotana the majority takes the day kuphela nje
singathi-ke emathebeleland region lawo bulawayo likwenzanini khonoko kwenzakala kwezinye indawo
kayisiyo command ishu phela le into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza so nxa ubona kungenzakale kusho ukuthi abangafuna ukukwenza ngabe ngafuna ukwenza bangakwenza kuba useze bekwenze akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyatshiyana so awungeke wathi ukuthi kuzenzakala kumba useze kwenzakale okukhona ukuthi ona labasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonokho so lalabo abangakenzi kusho ukuthi hhayi abangafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa into ekhona ikumele lokuthi ubone ukuthi na kuzaphuma kanjani kuzaqhubeka kanjani.